Ihlandla lakuqala lamalanga amahlanu liqale ngomvulo lisiyaphela ngolwesihlanu kuwo wonke amakilinika alithumi lasitshiyaminwemibili 18 awekhansili lamakilinika azimeleyo okugoqela labalanda abantu ezindlini. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthaba Baloyi uthi ubengazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Umntwana bengakamhlabisi kule 1 year. Ele 1 year bengingakaluzwa lolu hlelo lokho wahlatshwa laphana last time kuhlelo oludlulileyo lolu bengingakaluzwa kodwa njengoba sendiluzwile ngiyakwanisa ukuthi ngiyemhlabisa loba kusasa.
Unkosikazi Ayoletha Siphuma uthi ingane yakhe ileminyaka emithathu njalo kakanelisi ukumhlabisa amajekiseni wokumvikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana.
Umntanami ule-3 years. Ama-vaccination akakwanisi ukuwahlaba wonke aneleyo. Isizathu yokuthi ngiyabe ngisebenza ngisemsebenzini isikhathi sokuya ekliniki sisuka sibe silutshwane. I-mobile iyanceda kakhulu ekutheni umntanami uzabe ezakwanisa ukuthi simhambise endaweni eseduze futhi ezayenza ukuthi ngiphangise ngibuyele endlini emsebenzini.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Njalo kuyancedisa ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umntwana osetholile yini lawo manjekiseni. Uhlelo lolu siyenza sisebenza le organization okuthiwa yi-Code 8 and sizabe sihlaba abantwana abasuka from birth kuze kuyefika i-5 years. Amanjekiseni kumbe ama-vaccinations ayehlukeneyo. Izakhamizi, abazali lama-guardians bayenelisa ukuhambisa abantwana kuma-cancer clinics, kuma-central hospitals, lezibhedlela kumbe ama-clinic lawa a-within ama-barracks esingathi ngama-uniformed forces clinics. Kuphinde njalo kube lama-private facilities, odokotela lama-clinics a-private lapha abangayenelisa khona ukuhlabisa abantwana.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ekhuthaza abazali ukuthi bathathe leli thuba ngalolu hlelo lokuhlabisa abantwana ukuze kwehlise ukuqhamuka kwemikhuhlane ehlasela abantwana.
Njenge-council sizafaka futhi ama-outreach points ukuthi siyenelise ukusondelela laba abakhatshana sincedisa ukuhlaba abantwana. Siyacela zakhamizi ukuthi sikhangele amakhadi abantwana ukuthi bahlatshwa wonke amanjekiseni abafanele bahlatshwe bezalwa kuze kuyefika iminyaka engu-5. Nxa singalashuwa kumbe singakwazi ukuthi kwahamba njani emntwaneni, siyacela sihambe siyebona omongikazi bazasincedisa. Sihambe lamakhadi abantwana khona sizabona ukuthi kuhamba njani.
Ukuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi bevikelwa emikhuhlaneni luqondane labazalwayo kanye lalabo abaphanjaniswe yikuqhamuka kobhubhano olwe-COVID-19. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.